isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 Nhlangula 2023 ngokhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika. Bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuncintisa kukhetho oluzayo, abesifiso sokuncintisa kukhetho ngoncwabakazi lonyaka. Kulequla lakwele Belarus elikhokhelwa ngumsekeli wenhloko kahulumende wakulelo lizwe elithekelela kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika kulandela isikhalazo esethulwe ngosomabhizimusi kuhulumende njengoba impahla yonke isibiza ngalelo dola athi eleZimbabwe. Ngesikhathi sinye ukukhuphuka kwentengo akujiya ngaphandle ukuqalisa kwembadalo zenyanga zonke ezihlawulwa kumankampani aphathisa uzulu lapho sebevelelwe ngumonakalo wokubhujelwa ama-funeral service. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osomabhizimusi abaningi bathi isimo somnotho esikhona elizweni langokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika sokusobala ukuthi ilizwe seliseyamela ekusebenziseni eleMelika kuzo zonke indawo okwenza umsebenzi eminingi ihambe kuhle. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho lazo zikhuthaza uhulumende ukuba afake eceleni ezombusazwe alungise umnotho welizwe kuvele kusetshenziswe idola leMelika kuphela. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi wezomnotho, uchasisa ngobuhle lobubi bokusebenzisa imali yeMelika kuphela sekukhitshwe eZimbabwe.
Into yokuqala ukuthi dollarization brings stability kumarket. Kuyaba le-stability, imali yama-prices ayabe engasatshintshi ngoba kathesi i-focus ekhona ngeyokugijimisana lama-rate ukwenza izimali okuthiwa ngama-exchange gain. So uzabona ukuthi osomabhizinisi bona abasakhangelanga ngokumqoka ngebhizinisi kodwa sebegijimisa ama-exchange gains. Ngoba seyiwo ababisa imali kule production.
Unkosikazi Zanele phakathi umongi uthi iholo lemali yakuleli alibasindawo.
Ilanga lokuhola sekulilanga le-stress ngoba yikho lapho obona khona ukuthi imali oyiholayo ayithengi lutho, ayeneli lutho. Kunje amanye ama-shops awafakanga vele ama-price nama-RTGs, asa-price nama-RTGs ngoba i-RTGs ayisebenzi. Ewarding, our wedding RTGs. So angezake lavifying RTGs. So kungcono ukuthi RTGs ikhitshwe kusetshenziswe US ngoba uphile nge-RTGs.
Unkosikazi Melissa Chelela, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imali abayithola nge-RTGs ayeneli lutho, sebebona kungcono kusetshenziswe i-USD.
Ngendleko esilazo ezigoqela ama-funeral policy lokunye sokunzima ngemali esiholayo njalo futhi labo sebekhwezile. Ngemali esiholayo kusakwani sesisebenzela ukubhadala indleko, ukudla lokunye akusangeni. Sesibona kungcono nxa kusebenza i-US ngoba izinto azikhweli mchokotho lathi sizenelisa ukuthi sibhadale okunye siphinde sigcine khonoko okuncane okuyabe kusele.
Umnumzana Ngqobani Chabalala, umhlali wakoBulawayo, uthi intengo yempahla ihambelani leholo labo elakhwezwa ngesikhathi isilinganiso sokutshintsha idola leMelika liphansi.
Ungananzelela emashophu intengo yama-groceries ikhwele ngenye indlela engajayelekanga. Khathesi nxa ukhangele lama-funeral cover njengabonyarazwela kodwa baqalile njalo kusendama meseji besitshela ukuthi ukuthi imali esizibhadalayo aziseneli ukuthi bekontinue besinika amakhava. Ngakho-ke sebekhweza and nangendlela abakhweza ngakhona nge-RTGS kwezinye indawo uyathola ukuthi sisiya ku-100 and something thousand i-funeral cover, wena ungayiholi leyo 100 and something thousand. So eyi, sisebunzimeni singazi ukuthi kuyaphetha ngani lokhu, ngoba ama-salaries awakhwelanga kodwa izinto zikhwelile. Ama-salaries athi ecine ukukhweza i-rate yayiku-1,000 kanti isi-rate siku-8,000. So silobunzima kakhulu.
Ekuqaliseni kwayonale inyanga kaNhlangula, usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka, uchaze ukuba ilizwe lingeke labuyela ekusebenziseni idola leMelika kuphela ngezizathu eziningi ezigoqela ukuthi leyi imali kayitholakali elizweni, njalo kungaphazamisa umnotho welizwe ngendlela eziningi njengoba lezi sebenzi zingaholi ngedola leMelika. Bonke lomphathi ntambo wemali umnumzana Mthuli Ncube bakhuthaza uZulu ukuba abe lethemba kudola leZimbabwe ukuze kusetshenziswe yona nxa kuthengiselwana impahla elizweni, ukuze imali ekhona eyangaphandle isebenze ekuthengeni impahla ngaphandle kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi iqina inkuthazo yokuthi kusetshenziswe idola leMelika abantu bathiyane lokusebenzisa ama-RTGS, osomabhizimusi bathi iningi labo alisoze lenelise uqhubeka ngomsebenzi ekuqaleni komnyaka ozayo. Abanye bathi bahle bevale kokuphela nxa umumo wezomnotho ungaqhubekela phambili ukugudeka, kubika uProxetis Jeremiah.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqo nabenhlanganiso e-CEO Africa Roundtable owenzelwe eHarare lamhlanje, obule njongo yokudingisisa ukubana kubangwa yini ukuthi idola leZimbabwe liqhubekele siwa isisindo kangaka ngendlela ethusayo xa liqhathaniswa ledola leMelika. Abenhlanganiso le bathi umumo womnotho ungaqhubeka ngale indlela, maningi amankampani azakwehluleka ukuvula ngomnyaka ozayo. Besithi njalo osomabhizimusi betheswa icala elingasilabo lokukhweza intengo yempahla lokunye mahlayana. Abamabadla aphikisayo ingcweti zezomnotho labenhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bakhuthaza uhulumende ukubana kumele aphendukise ukusetshenziswa kwedola leMelika, njengoba kuyilo eselisebenzayo ndawana yonke kanye lakungajazi kahulumende. Abanye njalo ngabathi ukuthemba ukubana uhulumende okhona uzalungisisa lumumo yikuphupha nje. Abanye osomabhizimusi lengcwethi ezicubungula ezomnetho abakade bekulumhlangano bathi loba kungekho emthetheni, iningi selivele lithengisa impahla ngedola leMelika kuphela ukuze ibhizimusi labo lingafi. Kodwa abephanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe abakade besemhlanganweni munye bathi umonakalo wokusimo somnotho elizweni kawukafiki esibangeni esibi kangako. Ngakho-ke ukuphendukisa idola leMelika kungadala umonakalo omkhulu owedlula lowo okhona manje, njalo kungabulala umsebenzi wabosomabhizimusi beZimbabwe, ngoba indleko yokulungisa impahla izahle ikhuphuke kakhulu okungadala ukubana idule okwamagama okungasoze ufinyelelwe ngabaningi.
Bahlaba umkhosi omkhulu labo abalesifiso sokuncintisa kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka, ikakhulu abesifazana labasakhulayo ngenhlawulo okumele beyikhokhe ukuze babhalise ukuncintisa kukhetho lomakansila olomalunga edala lephalamende lolukamongameli, kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvele emhlanganweni wokutholisa ulwazi kuntatheli zindaba zesifazane ukuthi zazi ukuloba ngokuphathelane lendaba zokhetho oqoqwe ngabenhlanganiso eyeVeritas oweWomen in Politics Reporting owenzelwe ewetheleni yeBronte eHarare lamhlanje. AbeVeritas bathi lanxa ilizwe lile mithetho emihle ekhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ogoqela elokuncintisa kukhetho lokuphatheka kwezombusazwe ngokulingeneyo. Iqiniso elibuhlungu ukuthi okwenzakalayo kubonisa ukuba lokhe bebalutshwana abesifazane abaphatheka kwezombusazwe kungenxa yemigoqo efana lale imbadalo. Isiphathamandla senhlanganiso yeVeritas uNkosazana Memory Chidabayenzi ulandisa kabanzi ngalokho.
This could be done by making state funding for parties conditional on their nominating a specified percentage of women candidates, for example, 40% in a general election.
Lokhu kungenziwa ngokwenza usekelo lukahulumende lwamabandla luhambelane lenani elithile labantu besifazane abazongena kukhetho. Umzekeliso, i-40% kukhetho lwezwelonke.
Esinye isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mthutha uthi linhlawulo iqondile ngoba isehlukanisa abayibo abaseqinisweni ukumela uZulu, hathi abafuna ukudlala ngesikhathi sabantu nje.
Sokulabantu abaningi abaqeda ithuba abaqedile isikhathi somuntu wonke weZimbabwe ngokufuna ukuphonga ukuthi every time kungaba le-election bayafaka ama-CV, bayafaka befuna ukukontesta, kodwa bekwazi ukuthi i-contestation yabo ayisozifike ndawo.
Umthuza uthi udubo alubonayo ngalinhlawulo ebekwe ngabe-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC yikubandlululwa kwabangatholiyo kanye labasakhulayo, hathi abesifazane kuphela.
Inasmuch as iZEC ifuna ukukontrola inamba yabantu abafuna ukukontesta, sesifaka imali entwini engafenanga ibe yimali. Sesisisi kutho ukuthi umuntu ole mali nguye wedwa obele evunyelwe ukuthi amele abantu. Lokhu kuzithintela ukuthi abantu abampofu, abantwana abanjengamayuthi, amayuthi angamankazana, kusuka kube nzima ukuthi labo bekontesti kuba ngama-MP.
Umela isigaba seBinga North edale lePhalamende phansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Prince Dubeko Sibanda upha umbono wakhe phezu kwalolu daba lokubandlululwa kwabayanga ikakhulu abesifazane.
Amafizi wona lawana ayiwo awafakwayo angabe eqamula amalungelo abantu, ikakhulu labo abaye befuna ukuthi labo beke bevotelwe emahofisini abawafisayo kuleli lizwe.
Ngolwesihlanu olwedlule, umthethwandaba owaphezulu owe-Constitutional Court unqume ukuba idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa kukhetho phansi kwe-Statutory Instrument 144 yomnyaka ka-2022 eyiyo eyase jenziswa ngabe ZEC ukwethula limbadalo. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.
Abantu enkayi abahlala ngaphansi kwenduna uChugulu bakhala ngokuhlukunyezwa zinyamazana zendle ezigoqela amakanka lempisi eziziqede izifuyo ngesikhathi zibhekane lohlupho lwendlala enkulu ekumangalisayo ngemva kungatholi isivuno esihle emasimini lonyaka kubangelwa yikungani kahle kwezulu. UNokutaba Dlamini usipha lolo daba.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba. Kodwa kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini, sezitshona zinquma zizingela izifuyo emakhaya lobalibalele. Izakhamizi zikaWard 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zimpisi.
Ngathi vuyo kuseni lami waba lesithunzi ukuthi hayi sibe laba uvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasengithotha izimvu zami zisabalele ziye zisile ziye zisile. Ngasengithola ukuthi hayi zonke zigcine igazawo. Ngathi ngasemaltedi kathi kwaba nje uhamba njani. Ngathi hayi limwafi ukuthi ezimbili zazisekwizimvu zilithothayo. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudule zachabisisa ukuthi umgwaqo. Ngasengithola umgogodlane okuncane okwenye okodwa sokumbayimbayi nje lakhona sengidinga engadinga. Kwathi linye inqama yadliwa umsila engancinyanga kulo wasala ungancane. So yakhanya ukuthi vele hayi
impisi lamakhankala abikwa echathamela izifuyo entangweni, kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mina sengiphelelwe amazinyane, ngabona from last year ngidlelwa amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi ngidlelwa amakhanka. Amakhanka vele asesijahle kakhulu vele sokuze kusethele ukuthi sifuye kudala lapha sikhula thina impisi vele sasizivele kwamba khonale lapha sayisibila zosiyamangala lamakhanka bemalutshwane la kodwa khathesi asimane ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu.
Sidlele imbuzi ezingu 8 ngamakhanka konke lokungamazinyane ungamazinyane vele hambali ukuthi kunganxa ukuthi zazizala amapahla. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa ukuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho ngabamba inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto, ngibamba imbuzi ngiyathenga igogogo ngivela abantwana ngiyobhadala abantwana esikolo.
Umnumzana Meshack Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihambe ebusuku lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini, so omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ebuthathe njengokuthi ngokuyinja kati yimpisi then umuntu sokumlimazile or sokumbulele. Ube ngibone ngani abana kuyaziswa ama-department anjengepark or abe-veterinary just to say bona labo abantu or even the police ukuthi khona abantu bona labo ama-department ona labo abekwazi ukuthi sokulunyamazana enjalo esigabeni maybe bona bangathatha ilungelo ababona lifanele.
Ongukansila kuward 19 umnumzana Nomendebele yena uthi lolu hlupho lubangelwa ngabazingela okungekho emthethweni asebeqede ompunzi labo bhalabhala.
Ngikhuluma nje kuthangi ike yakhala sibili kakanzima sibili sazwakala sibili ukuthi isidlile lokudla siyapho ngibona izinyamazana zinyamalala esizifuyo zinyamalala esesike sareporta sakhuluma lasekhanselini ukuthi isibandla leso sikhanya sesisiningi asikatholi iresponse.
Isikhulumeli Zimpacts umnumzana Tinashe Farao uthi usehlomise asebenzelana labo ngalesi sehlakalo abengakasizwa egcizelela njalo ukuba uphenyo luza kwenziwa izakhamizi lezi zibikelwe inyathelo elizalandela. Amagqwetha aweZimbabwe Environmental Law Association athi uhlupho lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle nabantu lokhu lukhula lokhu kwaqala ngomnyaka nga-2016 kubangelwa isimo sendlala edalwa yikungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi ukuzingela kanye lokuswelakala kwamanzi. Uhulumende ekuqaleni kweviki uveze ukuba usesungule uhlelo lokukhangelisisa umthetho we-Wildlife Amendment Bill ozaxazulula ukuhlalisana kwabantu lenyamazana zasendle njalo ukhangela indlela uzulu angathola ngayo inzuzo kwezendle. Lesi sinqumo silandela ukufa kwabedlula amachumi phose ayisikhombisa 68 ngomnyaka ka-2022 lokufa kwabalichumi lanhlanu solekho umnyaka lo uqalile bebulawa inyamazana zasendle. Kubikwa kulabaningi asebelinyazwe basala bengabakhubazekileyo ngenxa yokulwisa zinyamazana lezi. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Lokhu bezonde okumangalisayo akuba kumabandla aphikisayo kulandela ukwala izolo kwedale lephalamende ukuba kwehliswe kumbe kulahlwe inhlawulo ye-nomination fees yabafisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli lolwamalunga edale lephalamende oluzaqhutshwa lonyaka. Ukwala kwedale leli kulandele umbiko ongamubi kangako owethulwe luhlangothi lwezemithetho edale lephalamende olwe-parliamentary legal committee. Uhlangothi lolu olulamalunga amaningi avela kubandla eliphikisayo luthe aluboni inkinga ngokuthi abafisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli bakhokhe inkulungwane ezingamathumi amabili zamadola emelika 20,000 United States dollars. Abafisa ukuncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende bazakhokha inkulungwane zamadola emelika 1,000 United States dollars umuntu munye ngamunye. Umthethondaba we-Constitutional Court kunsukana ezedluleyo wethula isinqumo esithi kumele idale lephalamende lihlolisise inhlawulo le eyethulelwa amabandla ezombusazwe yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Ukuze sihlaziye udaba lolu siqoqele lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edale lephalamende ekubandla le-CCC lomnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU PF. USibanda usungula lengxoxo.
abantu abayibo abasibusayo khathesi ibandla lezanu PF ngabantu labana babethengisa amandla awokuba ngababusi bewasebenzisa ngendlela futhi engayisiyo. Kusobala ukuthi into abayidingayo bona ukuyenza ukuthi abantu bonke asebengabayanga and abantu bonke sebengabayanga Dube ubuyanga babo budalwe yona le izanu PF. Khathesi nxa sikhuluma nje amasosha, amatitsha, amapolisa, all civil servants, the majority of them bahola maybe $10 kumbe imali eyaphana. So bese besuka ke bethi yithi esilidlelayo lina salenza libe ngabayanga alisavunyelwa ukuthi lisichallenge phakathi nakombuso. So kufuze sibe lokhu sibusa njalo silidlela. So siyalifakela imali okuthiwa yi-1,000 ukuthi ube ngu-MP. Siyalifakela imali okuthiwa yi-20,000 ukuthi ube ngu-president. Osokusitsho ukuthi abangabayanga basavunyelwa kuleli lizwe ukuthi bekhonteste izikhundla bebuse ilizwe belibuse ngendlela engcono. And lokho kawuhambelani lesisekelo sombuso u-section 67 we-constitution yaseZimbabwe.
Ye, mana khonapho-ke ungakayithathana sibisi uba ugawule. Gawule yazuzela lapho uyakhuluma uSibanda. Ngena khonapho.
Ngithanda ukuthi ngithi mina sikhulumeni ngamafee nalawa i-nomination fees esikhuluma ngazo. Bese sikhuluma ngokuthi kanti vele khona okumele kwenziwe kuyini. Kumele kulandelwe indlela yaleyana ukuthi amafee la amele alawulwe ngobani. Ukuthi kube ngobani abathi akube le mali engaka ebhadalwayo and so on and so forth. But into eyinanzelelayo ukuthi hayi yona imali leyo yona. Singakhuluma okuningi ukuthi hayi abantu abanzilizweni kuleyo ngobani lahle sikhuluma i-politics lezi ezingalamsebenzi. I-politics lezi asikhulumeni ngeqiniso ukuthi imali leyo enkulu kakhulu. Abantu ke iyabakhama abafuna ukuncintisa. Ngoba ukuncintisa lokho akumelanga kube ngokwabantu abanothileyo kuphela abalezimali. Kumele kube ngokwabantu bonke ngitshela abayanga abamele bencintise benelise ukuthi bancintise. Kube umlandi wakahulumende ukugcwalisa indleko zalabo abafuna ukuncintisa ngoba kuyimali yama-taxpayers kumele isebenze emsebenzini naleyo. Kuleqiniso ukuthi abantu babe befuna ukuzikhethela abantu babo wenze loluthu mbawula lutho kodwa nabantu befuna ukukhetha bayakukhetha. So akube akumelanga ukuze le mali ivalele abantu ukuthi bame bancintise khonokhwana akwakulunganga lokhwa. Kodwa ukuthi sibale ukuthi le imali ayizani PF senze shota enze kwayathini ivalele abantu yani. Hayi asikhulumeni ngemali ephezulu kufana nomtengo ephezulu yalezi nsuku engeneliswa ngabantu intengo iphezulu imali yemithelo leyo ekungena kuncintisaneni iphezulu yona.
Ye, wathi singelitsheke ubaba uSibanda. Sibanda uyakhuluma lapho gawule.
Yikho ngitshile ekuqaliseni ukuthi ubrother wami kanti vele yena ulandani emsakazweni ngoba ngabe ngumzukulu ngabamtsheli okwenzakalayo okuningi. Ugawule uyakubona okubonwa ngabaningi ngoba kayisiye walaphana. Izolo edalela ephaliyamenza izanu ivimbile ayiqalisanga izolo vele indlela iprocess yakhona bayihambise ngendlela yokuthi amafees wona lawana ekufane enjalo izanu esifake khonoko. Iparliament legal committee bekulama-members amahlanu amabili engawa-opposition abezanu PF bebathathu yibo abavote ukuthi khona amafees lawana enjeyana a-right. Abe-opposition bebethe hatshi bakithi intengo le yabantu kabayikwanisi njalo kayihambelani lesisekelo sombuso welizwe. So-ke yiphathi yakhe bakungenisa lasephaliyamende sazama ukuthi hhayi sibuyile ke leyo ripotile ten phakathi komphakathi lapha siza ukuthi laba bantu laba bathathu abezanu PF abayibo abathe bona imali lezingasihambe zinjalo bakutsho ngaliphi kwenze ukuthi sonke sizwisise bakuvimbile
phoko
izanu PF ezama ukuvalela phandle abantu ukuthi bengangeni lapho abatshontsha khona.
Ye, khonapho-ke uSibanda baba gawule yamuzi yayibeka indaba ukuthi kukhanya zani kuyavinjwa kule nto evinjwayo la ngokutsho kwakhe.
Kungaba njalo ukuthi kule nto evinjwayo kodwa kukhona ukuthi sithi intengo yena leyo kuthenga ukuthi abantu banciphise amafee la aphezulu vele ayakhama ayeneliseki kufana lentengo njengoba sikhuluma nje namhlanje intengo zikhama abantu intengo zikhwelile phandle lapha ukuthi izinto zonke ngemali yethu le especially eZimbabwe azithengeki awunasikhala sithi intengo iphezulu kumele kube le ndlela ukuthi kulungisiswe kungacindezeli abantu bonke abafisa ukuncintisa umuntu oncinti kulilungelo lakho umuntu wonke ukuthi ancintise kodwa akumelanga kube ngumuntu othi ma esifika ncintisa ayeshileke ukuthi ancintise nxa ukuthi imali kalayo. Kufana nokuthi xa umuntu efuna ukugada siya edorobheni siyathenga imuzi kumele imali yakhona la yekugada le ibe yimali enelisekayo ukwenzeka ukuthi la ahambe ayeshiya khona ngale lemithi yakho na ayithenga naliyana ibe yimithi enelisekayo nxa ethengise kumbe imbuzi yakhe ephose enandlela ukuthi uyakwanisa ukuhlanganisa zonke izinto. Sikhuluma ngentengo ephezulu la esiqala ukuthi ngabe kuthiwa kuyehlisiwe ukwenzela ukuthi abantu abanye nabanye bakhona abanye abanganamabandla abazimele bodwa abangama-independent bayafuna ukumuntisa labo imali nale babenganayo. So ngawo-ke intengo leyo iphezulu.
Uvala khonapho-ke baba Sibanda.
Ugawule kaphenduke ekhaya vele lesiyiso isikhathi sakhe sokuphenduka ekhaya ngoba indlela ugawule ayibeka ngayo yiyo indlela ebekwa ngayo ngumphakathi wonke.
Lapha lizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edale lephalamende ekubandla le-CCC lo mnumzana Philip Gawule okubandla le-ZANU-PF bexoxa le-Studio 7. Umnumzana Divine Mkhambi Hobe umkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party wahambisa udaba lolu emthethwendaba othi basacabanga ngabaza kwenza kulandela okwenzakaleyo edala lephalamende. Kulequla lakwele-Belarus elikhokhelwa ngumsekeli wenhloko kahulumende wakulelo lizwe umnumzana Leonard Zayats elethekelela kwele-Zimbabwe. Lolu hambo lulandela olwenziwa ngumongameli walelo lizwe umongameli Alexander Lukashenko ekuqaleni kwalomnyaka lapho okwalotshelwana khona izivumelwano ezimbalwa zokusebenzelana kunhlangothi ezihlukeneyo. Leli qula lihlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa izolo esikolweni sakhe e-State House eHarare. Okwamanje wathi sizwe ukuthi bathini abalaleli baka Studio 7.
Studio 7 ninjani, yalibulisa nonke basakazi abahle. Ngihlala edabeni ngithi mina ngizwa mpela bekhuluma ngoJob Sikhala ukuthi uyenza amakhesi. Kanti uJob Sikhala ngabe wayenza ikhesi edlula ekaMnangagwa loChiwenga noNosimba Makoni nabo bonke abayenza i-Grand Plan nokubulala amaNdebele ongakaze nje ngitsho kuye la ku-internationally khothi nje ukuthi kuyokhulunywa ngakho. Thina nje abantu bakamthwakazi sonke nje from Midlands kusiyafika eVictoria Falls siyeyiswa kahle kahle. Angazi okithi akula madoda okanjani angazi. Ngoba ma ngithi ngiyabuka nje ngibona abantu bemashonaland bayazenzela kithi bayazenzela nampa nabokasikuwere bathi bona umqondisi akabuye baye bajoyine bazomenza uvice president okubonisa khona ukuthi thina sibonakala nje singabantu abangalancedo abangeke bezimele. Lina Joseph Chuma labo Malaki labo Gawule lisibisele emuva labo Obed Mpofu labo Jonathan Nimbali lisibisele emuva ngokukhuluma amagama okuthi thina akumelanga nje sivuke nje sizimele singumthwakazi ngoba lina lifuna ukuthi sime singizaniphiwe kanti ladlani khona ngale yini elayidlayo engakho.
Sanibonani Studio 7 ninjani, thina siyaphila. Sizabe siloku sikhuluma lobe ngafunda amameseji in time kodwa ke ngizabe niloku mbuyela ku-one message ukuthi kanti abantu be-ZANU-PF bona yiphi into abazake bayivuma ukuthi hayi si-ZANU-PF siyazama lathi njengohulumeni. Ngoba manje makuloku kugxekwa amaqembu aphikisayo namazwe ama-western countries kodwa umnotho uloku ufadalala ezandleni zabo. Imbasensiya according endaweni yokukhwela kwezinto bona awabo amashophu achiphi na a-under izikhulu ze-ZANU-PF njengoba labo siphatheleni bengababo amaministri e-ZANU-PF abayibo futhi abaqeda amandla edola leZimbabwe amandla kodwa begxeke amaqembu aphikisayo. Ake lisibuzele bona oGawule nabochuma nabo Malaki lapho ukuthi ezabo izitolo imbala kwayena uMnangagwa ukuthi naye engumnangagwa kasazifuni yini kugovernment ngoba kuthiwa abamabhizinisi bakhweza ngoba befuna ukukhipha.
Ye labo-ke ngabalaleli beStudio 7 bekhuluma besendaweni ezehlukeneyo. Lingakhohlwa kulive doc namhla kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokuwa kwedola leZimbabwe.
singakehlukani isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Incwadi kwezomnotho zikhuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika. Bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuncintisa kukhetho oluzayo abesifiso zokuncintisa kukhetho ngoncwabakazi lonyaka. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisayo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murarai.